Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 10 ngomabasa 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyathemba ukuthi kuzaqatshwa abantwana bayona le ndawo. Akuzuqina abantwana sebeswela lapha bakho.
Umphathi ntambo obona ngedolobho lakobulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo sekhuthaze osomabhizimusi eCowdrey Park ukuthi baqhatshe izakhamizi zalindawo hathi abantu abavela phandle.
Nangaguqula konke esokufunayo esithi ngama-reforms ayikunqoba siyanqoba. Okwakhathesi banqobile ngoba bavele lokhu besebenzisa indlela zabo zayizulu ezezintshontsha ukhekhe.
Ibandla leZANU-PF ebelincintisana lamabandla aphikisayo amancane yilo elinqobe ukhetho lokudinga umeli weMwenezi East edalele ePhalamende. Iqembu lenguqu eleHighlanders ichila moya phela liwise ezimathonsi ngempelaviki ngemva kokuwiswa iShabani Mine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngendaba zedolobho lakobulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo sekhuthaze osomabhizimusi bakobulawayo abagoqela umqondisi weSaye Enterprises, abanikazi bamavinkili eChoppers, umnumzana Raja Modi, ukuthi lapho besakha indawo yamavinkeli ezabiza izigidi ezilithumi zamadola emzini weCowdrey Park, kumele baqhatshe abantu abahlala kuleli lokitshi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma endaweni okuzakwakhelwa amavinkili amanengi eCowdrey Park, unkosikazi Moyo uthe ukutshalwa kwemali yezigidi ezilithumi kuyinto ejabulisayo ethi kuhle njalo kuzaletha intuthuko.
Abantu balapha bayakudinga kakhulu lokho. Siyathemba ukuthi kuzaqatshwa abantwana bayona le ndawo. Akuzuqina abantwana sebeswela lapha bayakhona.
Umeya wakobulawayo umnumzana Martin Moyo uthe kuhle okwenziwa yiSaye Enterprises ekhuthaza abanye ukuba balandele isibonelo esihle lesi.
Le ndawo zokulungisa izinwele, ukubukela imifanekiso lazo ziyabe zikhona lapha. So yinto esiyithakazelelayo, sengathi amanye ama-businesses lawo engenza okufana nayo.
Ephawula indawo okuzwakakhiwa amavinkili la, umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ucele uModi ukuba asekele abalimi abaduze ledolobho lakobulawayo ngokuthenga izilimo zabo ukuze uhlelo lukahulumende olusekela abalima ngokuthelezela luphumelele. Engakayi kulumkhosi, uMnangagwa uyekhonza enkonzweni yeTrinity Roman Catholic Church lapho aphe isipho senkulungwane zamadola yokuphathisa ekwakhiweni kwesakhiwo senkonzo esilumathe umlilo satsha kunyanga ezimbili ezedlule.
Ibandla kumele lifundise abantu ngothando, ukuhlonipha lokubambana.
Kusenjalo, uModi lemuli yakhe bona baphe inkulungwane ezinhlanu zamadola ukuze indlu yebandla eyatshayo ilungiswe. Uqhubeke ethi uphile enkonzweni yeRoma eCowdrey Park ngoba kungabantu azaphila esebenzelane labo. UModi lemuli yakhe labo bakhonze eRoma andubana ayevula okusemthethweni igceke lebhizimusi lakhe.
The donation is just the beginning because we're going to be working with
Roma. Njalo lapho siqhatsha asisoke sakhetha abantu ngomhlobo kodwa ngokuthi bayakwazi umsebenzi.
umfundisi we Trinity Roman Catholic Church umnumzana Gilbert Moyo ubonye kakhulu ukwelula izandla okwenziwe ngababili laba ethi size ngesikhathi esihle ngoba bebelendinyeko yokufulela kakutsha ihall eyalumatha umlilo.
Siyabonga kakhulu isipho esiphiweyo from the stage akade sibuso ekulungiseni ihall ethu.
Unkosikazi Thabani Phiri obongele ibandla lonke uthe bayathokoza ngesipho ngoba imali le izabanceda kakhulu ukulungisa umonakalo osephahleni.
Ihole yethu yatsha siza sinceda ngokuthi silungise lapho kulomonakalo khona ngoba bevele sinida imali edlula 5,000. Sekusitsho ukuthi thina sesizadinga okuncane kwakhona singezelele 5,000 ikwani ibhajethi yethu ebesiphi ukulungisa lapho konakele khona.
Umodi uphe izipho zokudla kumuli ze-Country Park eziswelayo ezibiza inkulungwane ezilitshumi zamadola. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kunjalo nje ukwakhiwa kwendawo yamavinkili le sokudale imbuzo eminingi kakhulu kuzakhamizi zakobulawayo. Ezinye zithi kuhle kakhulu okwenzakalayo kodwa ezinye ngezele mbuzo ngoba omunye weziphathamandla zenkampani eyakha lindawo ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko owebandla lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Khona nawe ukhuluma ukuthi kumele kwathiwe imoyo eCountry Park. Thina njengabantu bakobulawayo kuwumbono esiwubona umuhle kakhulu ukuthi-ke yintuthuko ebuya kedolobheni lakobulawayo kakhulu eCountry Park. Kodwa-ke abantu abakhuluma ngokuthi bafuna ukukwenza khona lokho yibo singabathembiyo ngoba sikhangelele ukuthi kulokukhetho ngo-2018 ngaba yindlela yokukhankasa nje ukuthi bathole amavoti akobulawayo sebekhuluma-ke ngokwakha imolo engasoze yasayakhiwa. Yikho singaba lohlupho khona lapho.
Imisebenzi-ke libona ungani izaphiwa ngemfanelo?
Ye, imisebenzi ingaba khona kodwa-ke ngendlela esibazi ngayo abantu laba abafuna ukuyakha bajayele ukuyimphotha ilebha balethe abantu abangasuki khona lapha edolobheni lakobulawayo ukuthi bazokuthola imisebenzi. Yikho lapho esasibe lohlupho khona labo. Kugcina-ke kungasasizi ngalutho-ke okwelebha lokho ngoba kungasaqhathwanga izizalwane ze-Couch Park. Siyabe sikhangeleleke ukuthi nxa imolo enjalo izakhiwa kuthathwe izizalwane ze-Country Park kuqala kuze kusithi lapho kuselakale khona-ke isikili esile e-Country Park yikho sokungayiwa kwezinye izindawo khonapho kobulawayo. Uphumile kobulawayo uyikuthi sokuswelakele complete akuswelakele umuntu-ke elesili esithile sona leso sifunakalayo. Kodwa-ke sine-challenge sinehlupho lokuthi-ke sasuka-ke balethe-ke abantu abavela phandle kwedolobho lakobulawayo.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa nguye ophawule ngokusemthethweni lapho okuza kwakhiwa khona imoli le. Kuzahamba njani?
Laphana ngibona ingazathi ukungifaka ipolitics nje zabo ezenzane uPF angithi kulo mphoko ovele engiwakhona lapha emadebhelelendi-ke njalo engubusiness partner wakhe-ke lo ofuna ukwakha imolo bekulula-ke kunguyovulayo kubuya kwamnangagwa ngitengisela-ke ipolitics-ke zezane uPF kukhona abazama ukukwenza okwepolitics yabo kwama-factions yabo ngifona ngale-ke bethabisana.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa yiziphofu babone nabantu abangaboniyo amadokotela lamanesi abalekani axoshwa yini amatisha abafundi besala bashayelwana abamaqembu aphikisayo na ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Balahwe, my son. Mangingalwi hathi kambe kangelwi ufuthi luthekelo luphetheyo. Where is my son Balahwe?
Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini letu le Facebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo 8 o'clock ntambama lilami untungamili Nkomo. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobileyo kukhetho lokudinga umeli wemwenezi East edalele parlamente olwenziwe ngempela viki okuyimpumela ebivele ikhangelelwe ngabanengi. Obemela lelibandla umnumzana Josby Oma uthole amavota zinkulungwane ezingamachumi phose amabili i-18,700. Onqintise emele ibandla le-NCA umnumzana Welcome Masukwe na uthole amavota ngu-482. Kwathi obemela ibandla leZimbabwe Congress Party umnumzana Tena Mango wathola angu-386. Amacele omabili MDC kangenanga kulolu khetho. Siqhume umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai. Unkosazana Thabita Kumalo yena othi bekunganceda ukungena kulolu khetho.
Thina njengebandla leMDC likhokhelwa ngubaba Tswangirai saphiwa umgoqo yiCongress yethu ukuthi singahambi kukhetho nxa kungalungisanga izindlela zokuthi siye kukhetho. Sonke siyazi kuleli lizwe eZimbabwe izani ivele nguye intando kayiphikisa ibambe into zonke. Ivota zoli kaziphiwa uma sisiye khetho nantu bayathi aywa sivume ukuthi siyekhankasa. Hambe singahamba ekhethweni esilubona ukuthi vele kona sebenqobile kungcono bagijime kodwa ngoba bafuna ukugijima kodwa bafuna ukugijima nabanye.
iZANU-PF siyabona ukubana inqobe ngesilinganiso esikhulu kakhulu ukukhetho lomnyaka ozayo libone ngani liza kwenelisa na ukuncintisana layo mpela lenelise ukuyinqoba nxa kuthe kwaguqulwa konke elikufunayo.
Nangaguqula konke sokufuna esikufunayo esithi ngama-reforms ayinqoba siyanqoba. Okwakhathesi banqobile ngoba bavele lokhu besebenzisa iy'ndlela zabo zayizulu ezokuntshontsha ukhetho. Yikho kwenza ukuthi banqobe ngoba sikhuluma kunjenje akunanto engabehlula ukuthi bahambile ngemuva kwalele ndawo lapho kukhethelwa khona kuma-polling station bayevota bezihlalele emuva babe bejikele amabhokisi phambili ngoba ngakula muntu obekhangela ukuthi balandela yini umthetho bebesenza umathanda. Kodwa bangatshintshi indlela thena esizifunayo hhayi izani kayikho.
Inhlanganiso ezizimeleyo bezikhuluma ngokwethuselwa kwabantu lokusetshenziswa kokudla libandla leZANU-PF ukuhuga abantu abavotayo libona kusiba lenguquko yini siyakukhetha oluzayo.
Ukuhuga abantu ngokudla kuvele inhlala yenza kodwa udubo olukhona ukuthi lokho kudla ababanika khona yirayisi engavutwayo ngumqhuqumbu. Kodwa umlimi uvule izulu kulo mnyaka iningi lezizalana zaseZimbabwe zilime njalo kuzadliwa. So kumnyaka lozayo iZANU kayisuzithole ithuba ukuhuga abantu ngokudla ngoba iningi lezizalana zethu zilimile ziyabe zingafuni ukudla zabe zokuthi zifuna imisebenzi eyiyo ezakwenza ukuthi baphile impilo ezinhle.
Unkosazana Thabita Kumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ku-Life Talk lamhlanje siphatha udaba lokuswelakala lokusilela kwemali emabhanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Omunye wamalwa icacha awesimuslim edlulisa amalawulo obikwa engene enkambeni enkulu yabebutho likahulumende esikodlweni seSomalia lamhlanje emadabuka kusa egqoke izembatho ebezile bomba lithiywe emzimbeni wakhe wadubula kwafa yena lamasotsha kahulumende amahlanu. Elegipite selethule iziqondiso zomthetho okumamanzonzo komumo elizweni ngemva kokudubuka kwebhomba enkonzweni yesibili okufe khona abantu abangamathumi amanelane 44. Elakuqala ibhomba elidubuke enkonzweni yeSt George's edolobheni leTanta libulale abantu abangamathumi phose amathathu 27. Uzulu ophila ngamaphilisi ngoba elemikhuhlane engelaphekiyo okubalisa abaphila legciwane le-HIV sekhudazwe ukuba engaze ekela ukunatha amaphilisi lemithi ayabe eyiphiwe ngodokotela ngemva kokuqanjelwa amanga ngabezinkonzo besithi ngoba sebethandazelwe sebesilile. Kubika uMavis Gama.
Iziphathamandla kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngenani labaqhubeka belahlekelwa impilo ngoba beyekeliswa ukunatha amaphilisi abo ngemva kokuthandazelwa ngabazithi ngamaprofita. Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle edale lephalamende uDr. Ruth Labode uthi uqakathekile ukuhlala phansi labazithi ngamaprofita laba akhuthazwe ukunikeza imfundiso eqondileyo kubazalwane babaxwayise ngokumele kwenziwe ngemva kokubathandazela.
Mina ngingumKristu. NgingumKristu iBhayibheli ngiyalibamba lelizwi likaNkulunkulu. Ngiyakwazi futhi ukuthi iBhayibheli lithi yena uNkulunkulu wayesalapha abantu kanti. Kodwa into ekhona ukuthi sifanele sinanzelele into eyi-1 njengezisebenzi zempilo ekahle. Ukuthi yena abantu balalela uprofethi ukudlula thina kanti. So ma ule program ule problem. Wena dinga asidinga nabafundisi laba abakhulu omagaya omakandiwa obani sithi nanku dubo la abantu balalela wena kodwa abantu abakwazi ukuthi yena uze welatshwe wena ukuthi welatshwe selatshwa ngomoya ithemba akutsho ukuthi mina lo Thimeza singahamba kuprofeti so ngithi sizaphola. Hayi
uDr. Labode uthi amaprofita balomlando okwenza amalunga amabandla abo okholo azwisise uqatheka kokubuyela kubodokotela ukuyatholiswa isimo esiyiso.
So mina into engiyitshoyo lapha into engayibona kwenye indawo kwenye church kwakusenziwa i-pre-counseling yabantu ababelamabhana ayibhalwe HIV bathi sekuthiwe you are healed babuyela futhi batshelwa kuthiwa ungayekeli ukunatha imithi ngoba asithe sikudiagnose le yanti buyela kudokotela wakho ayikhangela ukuthi for sure unjani usupholile. Yikho engifuna kukhulunywa. Asibizeni omakandiwa, omagaya, amachurch wonke abafundisi sikhulume ngodaba lolu. Udaba lolu futhi sikhulume lapho. Whether you like it or not, abantu listen to their pastor.
Umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli izindaba eloba izimele uthi kungumsebenzi wabenhlanganiso ye-National AIDS Council ukuqhuba imikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwengozi ekhona lapho umuntu ethe wama ukunatha amaphilisi akhe.
Abenaki kumele bafake isaziso kuma radio station ukuthi abantu abagulayo abanatha amaphilisi akumelanga balalele kubantu abazithi bona ngamaprofeti ababatshela ukuthi bachiye amaphilisi. Khonoko kuyabayenza ukuthi va-default i-treatment ye-HIV. Njalo bengathi sebezayithola futhi kuzabe sekunzima ukuthi i-treatment yona leyo isebenze kubo.
Ekhuthaza uhulumende umoyo ukuba ngabe ubeka umthetho olukhuni wokujezisa abaye nguZulu ophila ngamaphilisi ukuba ayekele ukuwanatha.
Umuntu oyenza njalo otshela umuntu ukuthi achiye amaphilisi yena engumprofeti vele akumelenga ukusebenze njalo. Udokotela kuphela nguye umuntu ongatshela umuntu ukuthi kame amaphilisi nothi ungumprofeti.
UBishop Patrick Mafumo weRoyal Impact Church uthi kumqoka ukuba uZulu awufunde umbhalo kakuhle awuzwisise ukuthi uthini lapho kukhulunywa ngezokwelatshwa ngomoya ongcwele.
Mwarano poresa shose, but Bible not dzidzisa, even ishe Jesu.
UNkulunkulu uyelapha ngempela. Kodwa umbhalo uyasifundisa laye uJesu ngokwakhe lapho ayesirisa khona abangaboniyo labanye wayekhuthaza abantu ukuba bayeziveza kumpristi ngaleso sikhathi. Umpristi ufana lodokotela wakulezi nsuku wayethi yanaphiwa incwadi efakaza ukuba ngempela uthandazelwe waphola.
Ngemva kokuthandazelwa uthi kumele abazalwane bayehlolwa njalo ukuba ngempela usuphelile umkhuhlane emizimbeni yabo hatshi kuphelela emithandazweni kuphela.
Mwarari very scientific mkufunga kwake. Bible very scientific. Saka zvinofana kutesta.
Ibhayibheli ngokwalo lobungcwethi besayensi kungakho umuntu kumele ayehlolwa anduba kuthiwe usesilisiwe. Makabonge uNkulunkulu nxa ngempela lowo muntu esilisiwe, kodwa makame ukusabalalisa lokhu ngaphandle kokuba ahlolwe. Makaye kudokotela lowo muntu ayezibika ukuba uthandazelwe abesephiwa incwadi ekufakazayo lokhu ngemva kokuba ehloliwe ukuthi uyisima kanjani. Akekho ozacabangela okunengi singenze njalo ngoba ukukholwa kungayisikho ukucabangela kodwa yikuba lolwazi.
Inani labahlangana lodubo lokulahlekelwa impilo ngoba kuthiwe bayekele ukunatha amaphilisi ngabe lapha ngendlela yomoya okubalisa amaprofita libikwa liqansa osekudida iziphathamandla ukuba kuyini okungenziwa ukukwenqabela lokho. Lalabo abasindayo kakhulukazi abaphila legciwane bagcina sebephila nzima ngoba amaphilisi okumele bawanathe ebiza intengo ephezulu atholiswa nguhulumende mahhala engasawasebenzeli ngoba beke bama ukuwanatha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa yiziphofu babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani axoshwa yini, amatisha abafundi besala bashayelwana bamaqembu aphikisayo na? Ngiphenduleni bakwethu, angazi lutho, ngibhace ezizweni.
Balahwe my son mangingalwi hathi kambe kangilwi ufuthi luthekelo luphetheyo. Where is my son Balahwe?
Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo. Nyakenye abantu abanengi basebenzise inkundla zokuzilibazisa ebulenjini i-social media ukuveza imbono yabo ngezombusazwe. Isibonelo esikhulu esaveza amandla lezinkundla ngumkhankaso kamfundisi Van Mawarire awenze phansi kwesihloko esithi hashtag this flag. UMike Wobe uyalandisa.
Lokhe siqonga isilinganiso semikankaso esiqalisela enkundleni zebulenjini ezinjenge WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye. Abantu belobaloba ukufaka imifanekiso yamavidiyo beveza imibono yabo ngesimo esiselizweni eZimbabwe. Umnumzana Mlandu Ncube, isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo ebandlini le-MDCT, uchasisa ngamathuba akhona njalo angelandleko okusetshenziswa kwenkundla lezi ukuletha inguquko kwezombusazwe kweleZimbabwe.
Kwe social media ukukhuluma nge-internet lokho kwabo WhatsApp labo Facebook kukahle ngoba yikho lapho kutholakala khona abantu abatsha, ngoba nakuthi sifuna ukuhlela izinto sihlelela abantu abatsha zinelubalandi lapho batholakala khona, yikho batholakala khona khonapho ebulenjini khonapho kubo-internet.
UNcube uphinde wathi i-social media iyasiza kwezombusazwe ngoba abakumsebenzi wezombusazwe bathola ithuba lokuxoxa labontanga, kodwa inkinga enkulu yikuba imibono yabo ichiyene labantu abasemaphandleni.
Into eqakathekileyo ngathi njengobukhokheli kumele sazi izindawo zethu. Uyabona emakhaya awungeza kuyisebenzise ngoba vele asikabinazo izakhiwo ezikusapota khonokho ukuthi kuyenzakale ngemakhaya. Emakhaya lakho kumele udisipline ezinye izindlu
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Michael Dera oyingcwethi kwezemichina yangalezi insuku yamakhompyutha lasenkundleni zebulenjini lezi laye uchasisa ngendima edlalwa yi-social media kwezombusazwe.
Ngathi social media these days isinika abantu ivoice yokuthi bekhulumele abantu angeke bekwanise ukukhuluma labo. Ungakhangela kathesi sewuchenela kudala ukuthi nxa abantu befuna ukuba le discussion on something particular sebekwanise ukuba bekhuluma ngakho online. And so umuntu oseHarare, lo muntu oseBulawayo, lo muntu oseGweru wonke bengahlangana bebekhulume on platforms afana njenge-Twitter labo Facebook ngoba selikwanise ukuba le conversation yonale likhona ngale likhona. Lokhu kwakungakwanisi ukwenzeka ten years ago ngoba kwakumele libe ndawonye ukuthi likhulume ngalezi.
Bonke bayavuma ukuthi i-social media yindlela yokukhulumisana kalula enikeza wonke umuntu ithuba lokuveza imibono yabo mayelana ngezombusazwe. Kodwa abalathemba lokuthi yiyo yodwa indlela engasetshenziswa ukuletha inguquko eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Hove.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leHighlanders uEro Agbay ukhale ngobuthondo babagadli bakhe ngemva kokunqotshwa kweBoso iShabani Mine emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League izolo. Kubika uJoseph Njanje.
Ekhuluma lentatheli zemidlalo yokupheleni komdlalo wangesonto, uAgbay uthi abafana bakhe baligiqa kuhle ibhola kodwa okudanisayo yikuba kabalitshayeli emambuleni.
Inkinga yethu yikuthi asihlohle, singahlohla kuphela yonke into eyabe selungile. Sigcine sesithola i-red card ngento ezingelangqondo, njalo lokho kwenze sacina sesisenza utshintsho esingazimiselanga ukulwenza. Besilamathuba okuhlohla, silamathuba okunqoba, kodwa asisawasebenzisanga ngendlela.
Iqembu leHighlanders linqotshwe nge-1 kanyana iqembu leShabani Mine okuyimpumela elitshiye lihlezi endaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu. Phezu kwengalane kutholakala amaqembu ezimbamgodi, iqembu leNgezi Platinum Stars kanye leqembu le-FC Platinum, wona ale miklomelo eyisithupha iqembu ngalinye njengoba kuyiwo omabili asenelise unqoba kumidlalo emibili esidlalwe lonyaka kusigaba se-PSL. Iqembu leNgezi Platinum linqobele wange nge-3 kanyana, kuthi leFC Platinum litshayele bantu Rovers nge-3-2. Iqembu eliphethe isicoco se-PSL eleCapes United lihlezi kwindawo yesithathu lile miklomelo emine ngemva kokunqoba eleHarare City nge-2-1. Kwindawo yesine kule qembu leShabani Mine lalo lile miklomelo emine, kuthi endaweni yesihlanu kule qembu leYada lona elinqobe leZPC Kariba nge-1 kanya. Iqembu leChicken Inn lona elinqotshwe nge-2-1 liqembu leBulawayo City lihlezi endaweni yesithupha lile miklomelo emithathu, kuthi ngemva kwalo kule qembu leHighlanders kuze eleBlack Rhinos lona elitshayele eChapungu nge-1 kanya. Ikanti amanye amaqembu lawa le miklomelo emithathu ngabalisa eleZPC Kariba kanye leleBulawayo City. Endaweni yechumi lanye kule qembu leTriangle lona elibe ngutshikilobhanqa 2-2, leqembu leDynamos kuthi eleCholocho lona libe ngutshikilobhanqa 1-1, leleHowmine njalo lisendaweni yechumi lambili. Womabili lawa maqembu ale miklomelo emibili. Endaweni yechumi lantathu kuhlezi iqembu leDynamos lona elilomklomelo owodwa, okulinani eliphethwe ngamaqembu ahlezi ngaphansi kwalo abalisa eleHarare City, eleHowmine, eleChapungu, eleWange. Ikanti iqembu elijeke amanye eleBantu Rovers alikabili omklomelo ngemva kokudliwa emidlalweni emibili eseliyidlale lonyaka kusigaba se-PSL. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jahalezansi kwanele okwalamhlanje sihlobo singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo obona ngedolobho lakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandi ukhuthaza osomabhizimusi beCountry Park ukuthi baqatshe izakhamizi zalelo lokitshi. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobileyo kukhetho lokudinga umeli weMwenezi East edalele lephalamende. Kwanele kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo azibe wope makamu wangu buroko bathu bamudimo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.